Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele incwadi umanyano we-SADC likhalaza ngalolu hlupho.
Angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli lingatsha, yikho sebezagijima la manzi abantu sebephelile nya. Ngezikhathi zegugurawundi bathule abathi zwi, khathesi sebethule njalo.
UDokotela Phophi Ramaphosa oyisiphathamandla sikahulumende wele South Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa.
Isisekelo mthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu. Kulolungelo elokuhlonitshwa, ilungelo lokuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa.
Abo hlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo bakhathazekile ngokwanda kwengozi yomlilo oqhamuka ungalumathiswanga.
Yebo zula, sinazeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osokudale umbuzo othi pho kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo kuza kuba sekunjani. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC likhalaza ngalolu dubo. Izolo khona kube lezehlakalo ezimbalwa ezodlakela olubikwa lubangelwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe babikwa behlaselwe e-Uzumba Marambafungwe lapho okuhlala kunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho ngamanani awesabekayo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona ababotshiweyo na lanxa konke lokhu kusenzakala kubikwa bekulamapholisa. Egogwe kabuyuni esigabeni seMidlands lapho okulokhetho lwe-by-election yokudinga ilunga ledale lephalamende ekuqaleni kwenyanga ezayo, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North umnumzana Prince Dube Nkosibanda obekhonale ubikwa ehlaselwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF abatshaya imota yakhe ngamatshe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Tholimpiwe mibi eyokuthi eZumba Marambafungwe ama members e-CCC ayachaywa, ayathuselwa, ayabhuqwa echaywa amapolice ezimelele. Sithwele omunye umbiko sisombuko njalo ukuthi ngaphe wedza sebechise izimota bachaya abantu benza abakufunayo amalunga eZANU-PF bona abomthetho bazimele mpo. Ngalokho sibona ngani sesiza ku sokwenele abantu sebesithi kambe ungasokufa kuyini. I-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi abantu balamalungelo okukhankasa njalo okudibisa lapho abafuna khona. Siyamangala upresident uyaproclaima ama-election ibandla lakhe lidle ubhova sesisithi ezinye indawo azingenwa noge areas. Ngalokho sesibona ngani iZANU-PF sizenzela amathanda sebethatha umthetho bawenze wabo bawufake esifameni sabo. Ngalokho asifuni kusasa ukuzwa sokuthiwa abantu beZimbabwe kakhulu i-CCC ilodlame. I-constitution iyasipha amandla okuzivikela. Akunamuntu ongaphongukutshaywa nje ethule esithi tshaya ingalo le, tshaya isiphaqa le, tshaya lapha. Sibona ngathi sokwanele. Mahlabezulu kuhlala sikhuluma sithi siyatshaywa kwenza abanye abantu labo basubele Hayi singake sacho ukuthi yenzani lokhu kodwa sibona ngani sokwanele ukuthi libanengi endaweni zonke libanengi lingamajority ngichole wedza ngichole uzumba kodwa ke asithandi ukuthi sithi abantu bachayane amandebele athi zidle zithobelene sizamile ukuthobelana lalaba bantu singafundi sigwaqa ngoba sibona ukuthi udlame luzala udlame izanu bayayitshotshozela la ngoba bahamba labantu abasenza amapolice abagqoka iuniform balembobho konke lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bathathe umthetho bayawenzo wabo kube le civic unrest kube lokulwa kwabantu lapha eZimbabwe esingakufuniyo yiko ke sithi izanu kayibamba izinja zayo thina senza izinto ezisemthethweni ngoba siyakhankasa senzela ukuthi lathi iminyako zayo sivote ngokukhululeka abantu ba kete abantu ababafunayo asihozeni ugame udlame singatshotshozela udlame udlame alukhethi mhlobo alukhethi party
manje njengebandla lena lithini
thina sesibhalele isadak le African Union sibazisa ngodlame olenziwa izanu kuthina kodwa la isadak le African Union isithulele zwi angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli silingacha yiko sebeza kugijima lamanzi abantu sebephelile ngesikhathi zegugura hundi bathula bathi zwi khathesi sebethule njalo yikho ke asithandi ukutshotshezela abantu ukuthi babulalane thina sifuna ukubusa abantu hhayi amangcwaba
alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo uDokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle eLimpopo eSouth Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abasesigabeni asikhokhelayo. UDokotela Ramaphula ugcizelele amazwi la kungqoqo lentathele izindaba ezigoqela ezomsakazo we-SABC izolo lapho athe kufanele abeZimbabwe balungise inkinga eziselizweni labo ukwenzela ukuthi belatshwe khona njalo bengaqedi impahla zokwelapha abantu abasesigabeni sakhe. Ukuze sihlaziye ukuthi uDokotela Ramaphula engabe ephule umthetho na kumbe hatshi usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vusi Muzi Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho
lo ongu MEC owase Limpopo into ayikhulumayo akulona iqiniso ngesakithi impela kulapha singambiza khona ngomuntu ofekethayo ngoba le ndaba ayikhulumayo ayinasiqiniso isisekela umthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu kulolungelo elokuhlonitshwa ilungelo lokuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa lelungelo lokuphathwa ngendlela elingene nabanye abantu kanti kunelungelo elezigulane elozokuthi ukuba isigulani kwakhe lowo muntu kuphathwe ngemfihlo indaba zakhe zingaziswa abanye abantu ngokunjalo lokho esikubona kusenzakala kukhulunywa ngumama lapha siyabona impela ukuthi akulaqiniso lokho akuwona umthetho lo umsebenzi wakhe siyazi ukuthi njalo ungudokotela oqeqeshiwe owasayinda isivumelwano esokuthi kumele ukuthi asindise impilo zabantu hayi ukuthi abahlaze ngalendlela ahlaze ngayo lo mama kungakho sithi cha inkulumo yakhe ayinaqiniso nakancane
kungaqhutshekelwa belinjani ngalolu daba luyaphelela emoyeni nje kumbe kumele ohulumende bobabili balucubungu
emazingeni ohulumende sibhekelele ukuthi lolu daba lolu ohulumende bakwazi ukukhulumisana ngendaba zokuthi kungenxa yani kunezizalwane eziningi ezaseZimbabwe lapha eSouth Africa ngoba okunye esikuzokukhulunywa ngumama lapha ikuthi izizalwane zeZimbabwe ziyabuya zizobezihamba zizula ngama clinic nezibhedlele zithatha ama ARV bese zihamba ziyowadayisa nemithi yokukhwehlela nefamily planning esicabanga ukuthi izinto ezingenaqiniso lezo kodwa ngamagama nje abuhlungu aphatha izizalwane zeZimbabwe kabuhlungu. Kodwa siyazi ukuthi ohulumeni bababili abanalo ikhono lokuthi balungise iinkinga zabo ngoba uhulumeni weSouth Africa kudala nje wanganaki uhulumeni weZimbabwe lapho ehlukumeza amalungelo abantu. Ngakho sithi uhulumeni kasibone ukuthi khona into etheni angayenza walapha eSouth Africa ngoba weZimbabwe. Kodwa lolu daba lolu sibona ingathi uma ungqongqoshe njengoba umama eqhubeka engaxolisi kulolu daba kungaba yinto efanelekile ukuthi athathe asiwe enkantolo eyamalungelo oluntu ngoba inkulumo yakhe iyawahlukumeza amalungelo okalomama obengaphathekile emzimbeni.
Ubona kusenzakalani ngalolu daba njalo lezi ezinye inhlanganiso esezingeneleke
udaba lolu kasiboni ukuthi iANC yona ngokwazi kwayo njengoba siyazi ukuthi kukhona engakwenza nokuthi ngamxosha kodwa ukungenela kwezinye inhlanganiso eziningi siyabona ukuthi kungagcina kwenza lolu daba uma engaxolisanga agcine esezezinkantolo kanti futhi asikuboni kuyinto elulu ukuthi axolise nomama ngoba ngemva kwalesenzakalo uye waba nokubuzwa imibuzo embalwa ngabentatha izindaba ezihlukeneyo kodwa uzwakala yela inkulumo yakhe kungakho sithi kasibona ukuthi angaxolisa kodwa lolu daba solungaphelile enkantolo.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Manda ingcwethi ecubungula izomthetho obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo phansi kwenhlanganiso e-Environmental Management Agency, i-EMA, bathi bakhathazekile ngokwanda kwengozi yokuqhamuka komlilo ongalumathiswanga odala umonakalo omkhulu emapulazini lasemadlelweni emaphandleni. Kunje lingozi isitshabalele yatshabalalisa izilimo, amagusu, izinyamazana zendle kanye lokulahlekelwa kwempilo yomuntu wesilisa oyedwa esiqintini sakoZwimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sixwayiso siza ngesikhathi umphathintambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka womkhathi lezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame okwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amkela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi-fire prediction.
Ilizwe lise esimeni esingaphakathi naphakathi mediums siyaphezudlwana kuhigh kusekusiba nje le ndawo ezinlutshwani ezikhanya zisebungozini kakhulu ikakhulu nxa sisikhangela ukuthi iziphi lezi ndawo ezingani zisebungozini bokuthi zihlaselwe imlilo yendle izindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland kuzobamba iManicaland kanye leMathabeleland North indawo nyana nje ezisamathebelele North.
Ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 18 kuyona le inyanga kaNcwabakazi i-reporting period.
Kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i 191,355 hectares kuyikuthi imililo eyona ese bonakalayo ibe yi-747 kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka ophelileyo kungani kulobuneno ngoba buzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehla ngesibanga esi-66.5% kuzokuthi yona imlilo ebaliweyo iyehlile njekambijana ngebanga eli-51.8%.
Lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma uqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye unkosikazi Dange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.
Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZwimba eMashonaland West kwathi ngamaviki njalo edluleko salahlekelwa izindawo zokwethekelela bezokuhlala eGweru kanye lePlumtree. Yebo zula sinanzeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Umnumzana Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupane esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo.
Uyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi istompi sakhe sogwayi sibe sesichisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhubo wokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayachisa amabibi. Umuntu mayese chisa amabibi awachise emini, kanti ke ngalesi sikhathi mayilanga selichisa ungachisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule.
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezomlilo iFire Department kuCouncil yakoBulawayo luthi luhlezi lulungele ukuqhamuka komlilo okuvame ukwenzakala ngasonesi sikhathi somnyaka sokuphendulwa amasimu. Luthi lwenza konke kusemandleni alo ukuthi lufundise izakhamizi ngengozi zokuqalisa umlilo obuchapha. Njalo lolu hlangothi luyancedisa izakhamizi ezifisa ukuchiselwa utshani behlawuliswa imbadalo encane. Umqondisi wohlangothi lwe-Fire Department kukansilile umnumzana Jabulani Ndlovu uxoxe lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngalolu daba.
Okwamanje silay enough manpower okungani kuyasilela zimota zethu, kungayisikho ukuthi asilazo imota. Silazo one yenza i-accident yaphuma emgwaqweni, enye ile problem ye-engine yikho kwenza nje i-station sasenkulumane sisivala.
Lingathi ngenani le mota zonezo eselilazo elisele lazo zingenelisa yini ukuthi zicitshe imililo nxa iqhamuka koBulawayo?
Sile mota ezenelayo ukwakhathi esinqamlilo ongaqhamuka, kodwa imota zethu nxa zingaba khona ngale mlilweni sezile pumping capacity encane lesikhathi esincane sokumelana lokuthi zibe zipompa ngoba sezimota sezindala. Kodwa silisebenzisa kakhulu lokho okuthiwa ngama-beaters ukuthi sicitshe umlilo, njalo silalokho okuthwala esikubhabhulayo esikubiza sithi ngama-knapsack tank okuyikho esikusebenzisa ukuthi sehlise ilanga lomlilo base bebhula siwucitsha. Ngalezo ndlela hayi uBulawayo ungathi ucovered.
Kulabanye abathakazelela ukuzitshisela indawo zabo kumbe befuna ukuthi babe lamadlelo angcono lokunye okunjalo, bese kusenza ukuthi kube le mlilo exhwalayo. Kulento elizenzayo yini ukuthi lincedise bona ababafuna ukuzitshisela?
Okunye sikwenzayo ukuthi silama teams ako ground amelele esikuthi i-control depending where we advertise ukuthi abafisa ukuthi sibenzele i-controlled burning, si-reduce i-vegetation around their property. Okusefu siyakwenza lokho at a minimum cost, but kukhona njalo esikwenza ku-area ye-council singachaji muntu, senzela kuvikela ama-properties.
Lenzani ukuthi litshela abantu ukuthi baqaphele ngengozi yokuqalisa imililo?
Siya-advertise ukuba khona kwethu ukuthi senza ama-controlled burning. Siya bota njalo emalokitshini kakhulu uwadi 4 ohlanganiselo Burnside Machamhlophe, ama-area la akhangelene leganga. Siyabhota ngemata zethu sisebenzisa i-hailer, sibuthanisa abantu kumbe sidistribute ama-flyers sibatshela ukuthi benzeni ukuthi banqabele imililo. Kakhulu siyakhuthaza ama-fire guard, siyakhuthaza ukuthi bathenge ama-beater, siyakhuthaza ukuthi babe le-hose ebhotshabhotshoziweyo ukwenza ukuthi olebhoholo kumbe ola amanzi ele pampu somehow angaconnect i-hose leyana ispray nje njengalokho elalikubona kusenziwa ema-ground nxa umlilo usiza kulakho ukuthi kureduce intensity kumbe kulakho ukuthi uvikele i-property. Yikho esikwenzayo. Ngikhuluma nje nge-Saturday besibhoda, yinto esivele silayo kuplani yethu.
Alo ke ngumnumzana Jabulani Ndlovu umqondisi wohlangothi olubona ngezemlilo kuCouncil yakoBulawayo obeqoqa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi owe Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele inhlelo zokulungisisa imigwaqo esigabeni seMathebeleland South phansi kohlelo oluthiwa Emergency Road Rehabilitation Program. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amalunga enhlanganiso yamawo veterans ukuthi abanqotshwa kukhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo bemukele impumela njalo bengaphehli ukungezwani ebandleni. UMnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wePolitbureau, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubonani kustudio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli bestudio 7 ngobuningi babo. Asibonge ithuba leli esinikwa istudio 7 lokuthi sikhulume ngesikubonayo kusenzakala ezweni kwakhiwa. Ya okhulumayo ke lapho bakwethu ngumntalo Khumalo ngilane goli bakwethu. Indaba engingayo lapha ngeyalo undoda okuthiwa uKambalane ofuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini wakhe wobukhansila kobulawayo. Ngendlela embona ngakhona, indlela alwisana ngakhona nabantu azasebenzisana nabo kukhansila ngomoya wesonto, bembona ukuthi ngabe akasabuyeli emsebenzini ngoba uza kwenza ukuthi kungasebenzeki kukhansila ngoba abantu bonke labana azasebenzisana nabo ulwa nabo. Bekufunakala ukuthi ngabe kutholakala umuntu ozakhona ukuthi asebenzisane nabanye laba abathola besemsebenzini. Ukuba khona kwakhe uzabuyisela emuva konke obesokuzanyiwe kukhansila yakobulawayo. Siyambona uyagqobhoza, impela uyagqobhoza, uyalwa ufuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini. Angazi ukuthi le nto ayenzayo ukuthi alwise ngenkani ukuthi lokhu ze angene kukhansila ngenkani kungasangene inkinga yakhe yini. Ngoba mangibuka mina kusho ukuthi kukhona abantu abathi kumele noma yikanjani kumele ukuthi abe khona kukhansila. And kusho ukuthi kuba khona kwakhe kukhansila sokungaba yingozi emphakathini wakobulawayo ngoba sokungathi manje uyalwa. Akasazange ukuzosebenza, uzokulwa. Hayi, ngomoya wesonto sengathi angahlehla nje ayeke umsebenzi uqhubekele phambili. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli labasakazi bestudio 7, nanxa ngisazi ukuthi eyami ngeke izifunde. Ngiphatheka kani uma ngizwa kuthiwa uZiyambi uthi yena udaba lwekhukhurawundi akusela muntu ozobotshwa nxa yokuthi uMgabe waxolela labo ababe bedale lawo macala. Ababedale macala labo babengobani, bethunywa ngubani? Ngubani owaye bathumile ukuthi kabayebulala abantu eMathebeleland? Okokuqala ngokwazi kwami ngibona ngani nguye uMgabe owaye bathumile, okutho ukuthi laye nguye ovele ele cala. Ukhona umuntu owakwazixolela? Ukhona umuntu owakwayenza le nto ukuthi uthi wena wenza icala, uthi wena sengizixolele ngoba sengikhulumile ngathi sengixolise sengizixolele? Ayizwakali kahle le nto yakhe ngoba angiboni mina ukuthi uzothi yena uxolela abantu obani abaxolelayo ngoba nguye owayesenza njalo. Laye nalo uZiyambi yena lo uthi yena uMgabe wasixolela, laye kutho ukuthi ngomunye wakhona. Liyake lakubona khona ukuthi nalizathi lina liyazixolela lini elile cala? Ayisebenzi njalo yekelani ukudelela lina bantu. Abayeke ukudelela nje laba bantu, kufanele nje umthetho uthathe indima yabo. Laba bantu bajeze ukujezela ukubulala omama, obaba ababengalacala, labantwana ababengazilutho ababulawa ngesihluku, bekulawa bengenzanga lutho. Lo mhlaba wathula kwangani kubulawa nje lenyoni. Ingani lazo inyoni mazibulawa kuya kufanele kube khona okhulumayo? Lalamhlanje lonke bethula. Lindaba yaze ngathi sikhulunywa ngemva kokuthi sokuqala manje ukuthi sebethatha amasimu. Bona labo izigebenga lezi zithatha amasimu, kukhona kuqala ukukhuluma umhlaba ukuthi hey nampa bayabulala. Kodwa babe babonile kudala bethula ngoba kwakusabulawa amaNdebele. Lani maNdebele lokho lisathi hey kwacha kwacima kwathi MRP iphathi yabantu abale abalobandlululo. Lizavuka nini emaqandeni libone ukuthi alifuneki vela ngazi libe yipart of iZimbabwe? Angazi ukuthi lifuna ukuvuswa ngani. Utshana obulele bathi buvuswa ngomlilo. lezo zivuzo ngomunye umlilo.
Linjani lonke ku Studio 7 linjani? Okhulumayo ngumankomo elufane somgoro. Ngiyathaba sibili ukuzwa izindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu. Ye liqhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasikuzwa.
Wontunga linjani lonke bakithi? Siyaphila lathi siyalibingelela. Linelisinika lisinikeza indaba ezimqoka ezimnandi. Ya ngiyabongela mbongelo omunye ubaba othe yena wangena kusese lomogeti sangirayi namhla ukusisi ukuchamisa ngakaza tshintshe lami yambongela lubaba endukhuluma amazwi amahle ukuthi abantu bengathethisana abantu babambane umuntu abeyathande yakhe iparty lalwana athande yakhe iparty njalo abantu eSouth Africa lapha sambeni siyevotela asambeni siyevotela iparty ezasisiza leBotswana lewuphi lakuphi abantu babuye bezovota sike sikhiphe inyakanyaka leshekhaya engafuna ukuphuma ilizwe lithunqa intuthu siyana lingalalutho ngamashona ngamandebele ngamandebele ngamanambiya ngamakhalanga ngamavenda asikhethi ukuthi umhlobani ngamaxhosa asambeni sonke sivotele triple C sonke mina yalinxusa sike simene abanye manini abanye liqale likhiphe izani kuqala khiphani izani kuqala abantu bezimbabwe vusani ingqondo asivuseni amakhanda sivuseni ingqondo badala lidla izinto ezisuka eGoli lidla izinto ezisuka eAmerica lidla izinto ezisuka kuphi lakuphi kubo Botswana siyabonga ngilawa amazwi amaningi siyabonga like asike sivuseni ingqondo sikhipheni izani kuqala sizathi sesivotela amanye amaphathi singene ku-triple C asingeneni ku-triple C sibone ukuthi izasinikani nxa isehluleka iphume layo kungena omunye sibone ukuthi nxa isehluleka kungena ubani yaphume hayi kwalela lokho okwe 40 something years singabantwana namhla sesize sibadala abantwana sebeze belotsholwe angazi ukuthi singakhuluma sithini ngendaba yezani alike liyekele izani bantu bezimbagwe mani phumane ezanwini bantu bezimbagwe mashona lamandebele alike liphume badala kakhulu inabadala angani angazi ukuthi ladlani ladla umgobho yini ukuzani elingafuna ukuthintana lele elingafuna ukuphuma hawo siyabona.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi so esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sike sakhuluma ke ngodaba lweSouth Africa lapho umama udokotela othwalise nzima esinye isigulane seZimbabwe esithi akumelanga selatshwe khona ngoba siqedela ke imithi yezigulane zakwele South Africa. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezichiyeneyo zelizwe osekubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC. Incwadi likhalaza ngalolu hlupho.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voaindebele.com.